kuqala nje kusho ukuthi ezomnotho zelizwe kazimanga kahle, umnotho uyadilika kawumanga ngendlela efaneleyo. Okwesibili kusho ukuthi abantu abaningi kulawa izolo akade besenelisa ukuthenga izinto zona lezi ezibutshwane, namhlanje kabasenelisa ukuzithenga. Kusho ukuthi imali kayisathengi okwedlula lokho ekade yikho khona izolo, namhlanje isiwile kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu isinzima kulalokho ekade yikho khona izolo.
Kahle kahle nxa sikhangela labo abahola ngedola leZimbabwe, kutshoni lokhu kibo kanye lakulo idola leZimbabwe eliqhubeka lisadalala nxa liqathaniswa ledola leMelika?
Idola leZimbabwe ngumdlalo nje yizibi ezingafanelanga zibe khona, yilo elixotha imali eqondileyo. Akusoze kube labantu abavela ngaphandle kwelizwe bezoinvesta besaba phela yona imali engathengi lutho elokhu iphele isiba liphepha nje. Okunye-ke njalo okuqakathekileyo ukuthi sikhangele indlela abantu abahola ngedola leZimbabwe impilo yabo engakhona. Kutho ukuthi angeke bathenge lutho, angeke bangene esitolo bathenge lutho, angeke babhadale i-school fees. Sikhuluma nje namhlanje abantu behlulekile ukubhadala i-examination fee, behlulekile ukubhadala i-school fees, behlulekile ukuhamba ukuya ezibhedlela. Bonke abahola ngedola leZimbabwe izikhathi ezinye kufana lokuthi kabaholi, ngoba imali yakhona nxa beyihola besiyathenga izitolo kayisathengi lutho. Yikho u-inflation ekutshoyo namhlanje.
IZimstats ithi umuntu oyedwa usedinga imali yeZimbabwe engange 24,479 ngenyanga ukuze aphile kuhle enelise ukuthenga zonke indingeko. Lina ngokubona kwenu nxa sesikhangela umndeni owodwa ungaba udinga malini ngenyanga?
Umndeni owodwa udinga imali ephindwe kathathu kulale ekhulunywa iZimstats. Le ekhuluma iZimstats kayithengi lutho, angazi ukuthi kuthatha ngaphi. Kuyafana lama figures wona le wakhiphileyo awe-census, ilahleke kakhulu. Abantu umungamphi 24,000 ukuthi aphile labantu abakhe, laba abaqambayo abathi umndeni wabantu abahlanu, yibapha abantu abahlala bebahlanu vele. Akukho lokho, lokhu besebenzisa isikali samakhiwe sakudala esasisebenzela khiwe naye labantwana abalutshwane kungela extended family. Thina siphila kanzima nama-extended families, silezintandane sinakho konke lokhu okubuhlungu esimele sikwetshate. Ngakho-ke imali beyincane kakhulu nxa uqathanisa lalokhu abantu abafanele bathenge ngakho.